abantu ababuyileyo sibili singazi ukuthi kona kumbe ngamasotsha kumbe ngamapolisa. Abantu laba babuye belemota ezifika kuma 9 unregistered vehicles ama Ford Ranger ewhite begqoke njengeve Boko Haram. Kuba ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani. Kodwa ke bathe sebenze njengakhonokho bangena endlini baqala babulala igedi, bangena endlini bagceke izinto zonke, batshontsha imali, batshontsha lamafoni, babulala ama-vestors konke, ama-chamber babulala everything. They vandalized konke, akula nto eyasalayo khonapho. Hlanganisela le mbheda, bebhoboza imbheda, ingubo bebe. Jika kachana le. So ikuthi bathole ingekho kube kulabantu ade bekhona basebephuka phandle bageza imota batshontsha le car radio bahamba.
Manje sikhuluma nje bayakwazi ukuthi ungapi kumbe vele usucatshile?
Hayi ngicatshile abasoze bakwazi ukuthi kona mina ngingapi. Ngoba abantu laba bathe sebenze njengakhonokho basebesiya e-police station. Bathe sebengenele e-police bathatha angazi ukuthi babanjwa ngamasotsha kumbe babanjwa yini. U-Dispo wangifonela wathi vuyibone ukuthi kona abantu laba yibo yini. Ngase siyakhona mina epolisi eWarren Park. Ngafika laphana bathathela amapolisa awimbhobho. Abanye babo ababebotshiwe ngoba bathese bebotshiwe abalabo abanye. Basebiza abanye imota leziyazi zisuka kuma 20. Ayinveda ipolice station yonke kwayenza ngathi isempi sibili. Bafika bagcekezi ama-cells lapho kade bekhona bathatha abanye babahamba.
Bakhona yini abanye ozwileyo ukuthi labo behlelwe yisehlakalo esifanayo?
Kulo kansila othiwa ngumasunda wekwadana bagcekeze indlu yakhe kabili. So kathesi ngikhuluma isenze nje kakho le muli yakhe yayikho bahambe bayazigcekeza uhlale kwadana. Kathesi namhla bahambile ngale marondela bayobopha ukansila wakhona ngale uChangu bamkhethi nje kathesi ntambama bahamba layo lapho labo sengamapolisa ake abamthetheyo. Sonke sikhuluma sisenze nje asikho ezindlini sisegangeni akula muntu osendlini. So ukuthi ilizwe bani lo nelele esiphila kilo.
Kanti manje ukuze babuye emzini wakho kuhamba njani, balanda abantu abanjani?
Into abayenzayo bayakwazi isigaba ngesigaba ukuthi kona abantu abaqinileyo ngozibani labo zibani. So bayabezama ukuthi kona bangayenza njengakhonokho. Wena ubususithi kona kawusafuni ezomba ngazo. Kodwa ke abantu abanjengami basebenze so sebengitela amafuthi ukuthi kona ngiyengeze and asibuyele emuva asila kwesaba esikwenzayo. Yebo sisegangeni ye yimpi kuyayenzakala kodwa ke ukuthi singathiyekela besenza santando elizweni asoze sibavumele konoko and sizaba lokho siyaphambili vele asibuyele emuva sesiqinile ukudlula ukucina kade siyikho sebesiyengeza amahlabuzane vele asibuyeli emuva ngaze kusasa kuthiwe khona kukhona okwenzakalayo siyangena.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthe yena kuzakhulunywa kuzahlalwa phansi kukhulunywe. Ubona ungani ubeqinisile yini ngalokho?
Uyawumana loyana hala nto ayikhulumayo ngamamenemene abantu labayana bayazana into ababeziyenza uqala utshaya abantu. Uprezidenti wethu uShamisa wamtshela hayi uyasikhulume into lezi azimanga kuhle elizweni ngoba wena ikapasiti yokuthi ubuse kavela kawula ngaphandle kwe-dictatorship. So kathe siseqala abulala abantu abezinsi buyanike sikhulume kabe abantu bavalwele emajele abanye izindlu zethu zigqekeziwe abanye bafile abanye basezibhedlela. So sithi uyasikhulume yihulumende wamasathanisti asehulumende wabantu lo